Induna ekhokhela uhlelo lo lomtshana Khumalo uchasisa ngokukhangelelwe ukuba kuza kwenziwa ngoNhlolanja.
Siyakuvela sibili sizama ukuhlanganisa izinto ukuthi aluba kusenzakala siqalise kunyanga ezayo ukuthi siyefika ebantwini. Yona le iviki ekupheleni kwanje izaphela, sizabe sihlangene sibuye sithi ekupheleni kukaJanuwari sibone ukuthi sekuhambe kanganani, ikakhulu silungiselela ama-ofisa azaba ku-province ukwenzela ukuthi kuhlanganiswe wonke ama-province omabili ibe endaweni eyodwa.
Loba nje uhulumende eqhubeka ngalolu hlelo kulabanye abathi impumelo yalo kayisoze ithakazelelwe nguZulu. Omunye wabalombono lo umnumzana Mehluli Ndlovu wekhezi.
Into lesifanekani yinto yokudlala nje ukulibazisa abantu nje ukuthi it's just like buying time, ngiyakubona nani kukwinto kakhona lokhu. And futhi kathesi kulabantu abalahlekelwa izinto zabo eziningi kakhulu, abantwana bayadubeka, akula ma-birth certificate, akulani, yabona le mali zabantu zalahleka emabhanki.
Umnumzana Mlandu Ncube ohlala eTsholotsholayo uyalusula uhlelo lolu.
Sibone ngani indlela oluphathwa ngayo alusoze luphuthe kahle, ngoba akulocacayo ukuthi kuzenzakalani. Ukuthi njengoba sizahamba siyekhuluma izindaba zethu khonapho ezihlahleni lezo kuyabe kubize khona izinduna, i-guarantee yokuthi sizaba sethiwa thina esiyabe sikhulumile okwenzakalayo asilayo. Njalo okwesibili, akukhulunywa ukuthi kwenzelwani.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo okhokhela inhlanganiso elelwa ilungelo loluntu ibhethu likaZulu uthi kayiqondanga indlela okuqhutshwa ngayo uhlelo lolu.
Kulani yebo izaqalisa, kodwa akamboni ukuthi izabe iyiprocess eyiyo efitha kuma-standard hayi aka-victim. Bona ngazathi yiprocess emanipulethwa ngu-perpetrator. U-victim akutshoyo, bayathi ukuthi bafisa ukuthi ngabe ibanjwa kanje, kodwa kamboni ukuthi kuyaqakathekiswa. So konke khona kuyabe kukutshengisa ukuthi i-process leyi ingaziyenza kale, kayisoze i-address udaba lolo, kodwa kakuqalise.
Obona ngokwethulwa kwemibiko kubandla lezanu-PF umnumzana Farai Marapira uthi bazimisela ukuvezela uZulu impumela yenhlolisiso yombhuqazwe wegugurawundi.
There is no national closure. So the whole, according to the president, the whole intention of the exercise is to bring closure and to close the unit.
Owalwa impi yenkululeko ekuviyo leZipra umnumzana Caspar Sibanda uyakulandula lokhu.
Into leyi ifuzwe ukuthi involve iZipra leZapa because iba bahlukumezwayo. So na bathatha izinduna betshiyela abaye ama-parties ayiwo ayedingwa ayebulawa igugurawundi bengekho phakathi, kuyahlupha kakhulu. Ambona ukuthi mina ngikwami umbona ukuthi kusebenza ngoba thina yithi ama-victims.
Wake kwenziwa inhlolisiso yombhuqazwe wegugurawundi ikhomishina ekhokhelwa ligqwetha elizimeleyo umnumzana Simplicius Yambakwe engazange ivezelwe uZulu. Ngimele iStudio 7 ikoBulawayo, nginguNgwele Dube.